Into khona ukuthi uPresident Dlamini nguye waqalayo lo mdaba lokuthi nxa elizwe kufanele liye phambili kuzafanele kukhulunywe kulungiswe indaba ezimbalwa azibala ngokuthi eziqakathekileyo kakhulu ezimqoka zingu-5. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi emva kwalokho umnumzana uMnangagwa waqalisa ukwenza umthethwandaba wakhe lowo singathi imihlangano yakhe labangane bakhe abamlandelayo abalamabandla labo engasizilizwe sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe esetshintshile indlela ahlabela ngayo esefuna ukwenza lokho okucwayiswa ngamabandla wonke kumbe singathi abantu abaqakathekile abafana le-South Africa ithi hayi kufanele kube lokukhulumisana okumqoka njalo ngasikho ukudlala i-Elders Foundation itsho njalo lama-embassy wonke esiwaziyo asekakhuluma atsho njalo ukuthi kufanele kukhulunyiswane kodwa kukhulunyiswana ngendlela eloku etshengisa ukuthi kule mpumela enhle engenzakala lapho njalo imvumela eloku engathathwa ngabantu njengokuthi iyaqiniseka njalo yakhe siya phambili atsho ukuthi kuthathiswe umnumzana uMnangagwa kuphela.
Ya, nanto-ke udaba umnumzana Fuzwayo wena ubona njani khona lo?
Ya, to an extent ngiyavumelana kakhulu lo Babu Sibanda, especially ekugcineni lapha maye sithi whatever okukhulumiswana okukhulu okuba khona kumele kube yikukhulumisana okokuthi kujonge ukuthi ekugcineni kwenzele abantu beZimbabwe impilo ibe ngcono. But also kungihlupha ukuthi ukukhuluma lokho uMnangagwa uya two-rate, uThamisa two-rate, kodwa kule stalemate abafuna ukuthi bakhulumisane ngakho kabakuvumelani bona laba bantu bobabili. And into abafuna ukukhuluma ngazo yizinto kwakumele ukuthi kwahlalwa phansi before election, kwakhulunywa behlangene, kwayenziwa i-election road map straight ukuthi ama-elections zawayenza siwathi kanje ahambe kanje kuvunyelwane yonke le nto esidisputwa kathesi kwakumele yenziwe before election right. Sokwehlula ukuthi bekhulume deal before election sokumele kuze kukhulunywa kathesi. Osokuhlupha ukuthi kuthi kuze kukhulunywa omunye uthi yimi engizaphatha inkulumo, it doesn't work. Ngivumelana kakhulu osibanda ukuthi i-MDC to an extent i-right, ngathi nonxa lifuna sikhulumisane akube le mediator phakathi ukuthi sikhulumisane ukuthi iside yangaphi zwakali le side yangaphi zwakali, hayi ukuthi umuntu oyi-one athi nguye futhi ozabambazena lezo nkulumo. Siyabuyela kunkulumo zezanu lezaphu, izaphu yathi siya kuzanu inkulumo yaba yikuthi lingangena kithi lina bezaphu lizafika liziphathe njani kithi, hayi ukuthi lingangena sizaziphatha njani after this.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Sibanda, kuzafa kwayenzakala yini ukuthi sibabone behlala phansi bekhuluma?
Angiboni mina ukuthi umnumzana uMnangagwa angabe elesiqiniseko sokuthi uyafuna ukukhuluma, ngoba akukho kwemulizwe kumbe kwenye indawo emhlabeni jikelele okwaba lokukhuluma phakathi kwamaqembu amabili elodwa lamaqembu lisithi mina ngifuna ukuthi ngibe yime ngibize umhlangano ngitsho lokuthi kuzawuba ngaphi lokuthi sikhuluma ngani njalo ngitsho ukuthi kukhulunywa ngokuthi mina ngingenza njani engifuna ukukwenza atsho ukuthi singaphuma njani kulolu daba esikulo. UMnangagwa akafuni ukukhuluma ngeqiniso. Kufanele ukuthi nje sikunanzelele ukuthi umuntu angathi yena ufuna ukukhuluma kufanele lezi enzo zakhe zitshengise ukuthi ufuna ukukhuluma. UMnangagwa utshela imedia kuphela amanga asegcekeni ukuthi ufuna ukukhuluma, yena engafuni ukukhulumisana nomuntu efuna ukuzikhulumela yedwa kumbe labangani bakhe. Ngoba nxa ufuna ukukhuluma lomunye umuntu zikhona into ezimbalwa okufanele uzenze, efana lokuthi kufanele ukhanye ukuthi wena inkulumo lezo ofuna ukuthi zenzakale uyaziqakathekisa njalo kawuthi wena kufanele kwenzakale engikufunayo kuphela. Loba sisenza ingxoxo nje sihlezi singabangane sihlangane namhlanje uma sikaze sibonane kuthiwa ngesindebele kusina kudedelwana omunye angakhulumi sekhuluma atsho umnumzana uMnangagwa ukuthi ngifuna ukuthi kukhulunywe kodwa mina yini ngifuna ukuzwakala kuphela omunye umuntu ofanele azwakale mina njalo yini ngizafaka umthetho wokuthi kukhulunywa njani. Imithetho yokukhulumisana iyazakala ngeyokuthi omunye uyakhuluma omunye athule omunye akhuluma omunye athule, ayikhona ukuthi umuntu athi hayi lanxa singaqali nje inkulumo ngifuna ukuthi singahamba lapho ngibe yimi ngedwa engizakhuluma ngizifakele lesitulo esikhulu kwedlule sabanye. And umfowethu uqinisile mayethi yena look nxa kusiyakhulunywa kakufanele kube gcina ukuthi kukhulunywa ngani.
Ungasigqibela-ke uhlelo lwethu mnumzana Fuzwayo, usitshele ukubana wena ngokubona kwakho kanti vele kuyini okumele kukhulunywe ngakho?
Utshaye kanye ekhanda futhi. I think iproblem esilayo yikuthi kufuna ukukhulunyiswana ngokuthi ozabusa kuba, akufuni ukukhulunyiswana ngokuthi angibe kambe abantu sifuna ukubanceda ngani kulolu dubo olukhona. Ngayinkulumo ekhuluma ngokuthi kambe i-economy yethu siyivusa njani, sibambene sonke singamaZimbabweni, ngakulahlupho olukhona. futhi kungadinga umnangagwa luthamisa ukuthi behlale phansi bekhulume nxa besehlukhulumisana boyi-two. Bekuyadingwa technocrats people abakwaziyo, abantu esibathembayo, abangahlala phansi kusuka kuma-stakeholders wonke kukhulunywe ngendaba yokuthi ilizwe silisukumise njani sisiya phambili in terms of economy lezinto zilelele political situation esikuyo. Kuphela lokho kokuthi ofuna ukubusa mbani, omkhulu kulobani ngubani, akusisi ndawo.